Ilizwe lisanda kuthatha uZibuse, uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yiGugurahundi. Igqwetha uMnumzana Khulekani Sibanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule uMgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba sechoni ngoba into zomthetho zabe sithi impumelo yekhothi ikhothi ngazithi okay nguye oyenze lobu kusomele simpanishe so siyampanisha njani evele esechonile. Kodwa okusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona usababhekile nge-doctrine yani okuthiwa i-common purpose. Wonke ama-associates akhe ababekudala konke bekufeza konke bebonke icala lisababhekile nxa lingabunjwa babe bezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo mgabe abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Silusize njuthi uhambe singakatholi ithuba sokuthi egwetshwe ethonisiswe ejuthi wayebabulalelayo kodwa siwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza labo uMnangagwa, uSekeramaye, uPerence Shiri, uChiwenga bonke banamacala abafanele bethonisiswe begwetshwe izandla zabo zibomvu ngegazi labafowethu.
Unkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emochile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina isicala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile labona abavele bayamosha ngikhona bezamosha. Asizweli vele, sizubuhlungu vele. Sizibuza ukuthi ufeleni wachiya impendulo zona ezibe sizifuneka engaziphendulanga. Njengathi nomama vele sibuhlungu ngoba sizela abantu bethu asikho labo just because of this old man. Bagcwele phandle bayathuka kathi esemazweni babizwa amabizo. Ilizwe balelele lingahlalekiwe. Kwa umntwana kumele nxa ngimkhulisa, ngimkhulisa.
UMnumzana Moses Mpofu uvumelane loNkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe.
Dina ngesifiso sethu besifisa ukuthi ngakafanga ngoba sithesele mbuzo esinayo. Besifisa ukuthi ngababa lempendulo ngakho ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawathatha icala lalo balipushile kuyena lo esefile. Sinesifiso sokuthi ngababosha labo bathole ukutikela kwamacala abo labo okubulala abantu bakithi.
UMnumzana Jeffrey Mlevu uthi ubuhlungu umthetho kumele ulandelwe.
Ngalaba abaseleyo ufile ngoba ukufa kwadalwa ngumveli nqanye ngeke siphikisane lawo kodwa laba abafileyo siyafisa ukuthi laba abaphilayo siyaxolisa laba abaphilayo siyafisa ukuthi umthetho udlale indawo yawo abaphilayo umthetho udlale indawo yawo.
Umbhuqazi weGugurahundi eMandebeleni lenkabazwe waqala ngomnyaka ka-1983 waze waphela ngomnyaka ka-1987 lapho abantwana labadala abangahlumanga babebulawa libutho leviyo le-5th Brigade. UMgabe ubuse okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa njalo isizwe asitholanga amandla okumbopha njalo kazange axolise ethi leso sikhathi kubulawa abantu kwakuyisikhathi sobuhlanya. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95 njalo ukhangelele ukubekwa eHeroes Acre loba nje ezaphinde ayebekwa endaweni efihlakeleyo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.